Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 5 Mbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZimbabwe People First lokhu lindaba esegudwini kulandela ukuphawulwa kwalo ngeviki edluleyo.
Kanti namhla umduru semuhle ngaphi? Sibulawa kugugura hundi negugura hundi wayekhona, umnotho welizwe udilika wayekhona, Operation Murambatsvina wayekhona, namuhla umntwana wenyoka selunwabo.
Isigaba sePlumtree eMatabeleland South ebesihlaselwe yikucuba kwenkomo sesingcono kulandela ukuna kwezulu kulumango.
Sakhulu inkomo besisesabela inkomo bekungasela kudla kwenkomo utani ubekungasekho. Kodwa kwakhathe sisilethemba lokuthi hayi ekupheleni kweviki saba sokukhanya ngani kuhle kancane.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umbhuqazwe wegugurawundi uzahlala usemlonyeni wabaningi.
Manenga mama scribes Matabeleland abantu abashona ngesikhathi segugurawundi. Sicela nje ukuthi lokho akwenzileyo emashonaland akwenze into enhle kakhulu vele ukuthi umuntu uma umphefumulo wakhe ungalalanga kahle ulaziswe kahle. Kodwa siyamcela nje njengobaba wesize ukuthi nemphefumulo yethu le esemathebeleland yabantu bakithi emathebeleland eyathathwa isikhathi segugurawundi nayo ilaliswe kahle njengalabo abasemashonaland abagcwaba kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZimbabwe People First lokhu lindaba esegudwini kulandela ukuphawulwa kwalo ngeviki edluleyo. Iningi lithandabuza ukuthi kanti unkosikazi Joyce Mujuru onguye ukhokhela leli bandla uqotho na yena ube kubandla elisolwa ngabanye ezithulele ibandla leZANU PF. Okunye okungajabulelwa ngabantu abaningi ngomjuru yizenzo zakhe ezifana lokuthuka wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo ngeminyaka yabo 1990 langomnyaka ka-2013 lapho athi khona amapholisa engacubunguli kungethembeki okwakubalisa ukuhola imali eningi iziphathamandla. Esithi ukucwayisisa lezi ndaba kwakufana lokudinga ukususa uhulumende esihlalweni. Ucubungula lolu daba sixoxe lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Kanti namhla umduru semuhle ngaphi? Sibulawa kugugura hundi negugura hundi wayekhona, umnotho welizwe udilika wayekhona, Operation Murambatsvina wayekhona, namuhla umntwana wenyoka selunwabo. Kaqale akhuluma izono zakhe azonela abantu abaseZimbabwe engxenye antu angamlalela. Kwakakhathe mina angilathemba lokuthi uza ngobuhle. Mina ngibona ngazani uza ukufoma kwakhiphathi leyo ukuthi ahlephone amavoti awe-opposition encedisa ukuthi zani buyele.
Kodwa sizwa kuthiwa bakhona abanye abebandla lenu asebesiya khonale.
Singakhangela bhuti ivele ukuthi amabandla wonke aqalisayo amatsha ayabuye koBulawayo. Uthathekile kabaswelakali, kodwa impumelo yakhona ugcina vele bengaselabantu obidi baphuma abantu. Abantu bathi wuba ngikhona ngathi namhlanje abalabantu oshimen waphuma abantu wu baphenduka futhi ngabantu nje bafuna ukuyakuzwa kumpe ukuthi kanti vele ibandla ngankona limi njani.
Khona ukubambana ke elenu ibandla lele People First lona leli liyalikucabangeni?
Mina enguthola kuZulu, uZulu uvele ukhala ngokuthi amabandla wonke aphikisayo kumele abambane kwenze ukuthi banelise ukuthi bakhipheni izalo. Ngilethemba ukuthi inkokheli izahlanganisa amakhanda zidinga izindlela ezingaphathisa ukuthi kube nomanyano wokuthi nje siyekhiphe izalo.
Lo-ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ebesixoxa la ecingweni ekoBulawayo. Isigaba sePlumtree sigabeni seMatabeleland South ebesihlaselwe kakhulu ukucuba kwenkomo sesingcono kulandela ukuna kwezulu kulumango. Sixoxele sakhamuzi seBambazi ePlumtree uNkosazana Saziwe Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi izulu linzinge iziki leyi ikakhulu inkomo besisesabela inkomo bekungasela kudla kwenkomo utani ubebungasekho kodwa kwakhathe sisilethemba lokuthi hayi ekupheleni kweziki saba sokukhanya ngani kuhle kancane.
Zona bese zife njani besizwe kuthaya beziziningi kade zisifa?
Ye bese zicuba sibili ngobuningi.
Ukuthi lina lifelwe khona?
Hayi thina sifelwe ngezimbili kuthi ezethu nje ubuningi bazo zihlala e2-2.
Yona indlala ke imi njani ngapho bayathola yini ukudla abantu?
Hayi indlala vela sisakhulumi ngayo sibili ngoba kukhanya kuzaba nzima lokulima silimanga.
Alizange ke liqale nje khona ukuphanda nje mbijana?
Saphanda nje mbijana but kwatha konke.
Manje abantu baphila njani sikhuluma nje khona?
Abanye sebephila ngokuthenga impuphu, abanye baloko besagigagiga okuncane kwalast year.
Kodwa ke siyazi ukuthi njengoba liduzane Botswana bakhona yini abaya khona le besiyathenga?
Hayi ngobuningi siyatshontela sibili siseqa ibhoda sisiyathenga impuphu ngoba ayivunyeli ukungena lapha ebhoda.
Singathi manje nxa ukhangele kusiyaphela umnyaka wonalowo bona ungani kuyaba kunjani?
Ngibona ngani isimo sizabe sesisiki kakhulu ngoba lokuthenga lokhu imali abanye asiyitholi.
Lo ke ngunkosazana Saziwe Moyo isakhamuzi seBambazi ePlumtree obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le ePlumtree. Izizalwane zeZimbabwe ezivela eMatabeleland ezihlala kwele South Africa sezikhuthaze amalunga e-commission yokukhumisana umlotha esanda kugcotshwa e-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi yaqale umsebenzi wawo ngokusungula uhlelo lokugejwa lokungcwatshwa ngesizotha amathambo enkulungwane zabantu beMatabeleland leMidlands ababulawa libutho leGugurahundi. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izinkulungwane zezingane zasala zizintandane omama basala bengabafelokazi zajuluka zaze zomanyembeze emulini ezinengi ngesikhathi ibutho leGugurahundi libulala mahlayana abatsha abadala labantwana kwele Mandebeleni ilizwe lisanda kuthatha uzibuse ngo-1980. Iningi lalaba bantu kwakugejwa imigelo bagqitshelwe abanye baphoselwe emgodini efana lalo ogcwele izidumbu eziningi eBalagwe eMatabeleland South. Kuze kube lamhlanje uhulumende weZANU-PF owabangela ukubulawa kwalaba bantu ulokhu esala ukuthi izidumbu zabo ziphandwe bangcwatshwe ngesizotha. AbeZimbabwe abadabuka eMatabeleland abaseSouth Africa bathi lo yiwo umsebenzi wakuqala kufanele wenziwe ikomishini yezokuthula lokuxolelana esanda kubunjwa. Isizalwane seZimbabwe silwela amalungelo oluntu kwele South Africa umnumzana Mlungisi Matabudabu Chabalala uthi amalunga ekomishini la asanda kugcotshwa ngumongameli Mugabe kufanele azi ukuthi akukho ukuxolelana okuzaba khona nxa amathambo alabo ababulawa ngocuku elokhu esemanyaleni.
Baningi abantu ababulanayo laphaya bagcwele mangahamba manje mina ngiyakutshela lapho engiqhamuka khona eTsholotsho kule ngcwaba lapho kwangcwatshwa khona abantu abafika 100 and something lamanje kwangcwatshwa endaweni yakithi siyabe sihambe kwapha izakhamizi ngoba babeyizicucu abantu bangikhona behlanganiswe babulawa khona abantu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana noMagugu Khumalo uthi yena udaniswa linyathelo likahulumente weZANU-PF lokuzama ukusumela phezulu emizameni yokungcwaba ngesizotha labo abatholakele eMashonaland okuthiwa babulawa nguhulumende kaSmith kodwa engazihluphi ngalabo ababulawa nguye.
Maningi ama-scribes eMatabeleland abantu abashonayo ngesikhathi seGugurahund. Sicela nje ukuthi lokho akwenzileyo eMashonaland akwenze into enhle kakhulu vele ukuthi umuntu uma umphefumulo wakhe ungalalanga kahle ulaziswe kahle. Kodwa siyamcela nje njengobaba wesize ukuthi nemphefumulo yethu le eseMatabeleland yabantu bakithi eMatabeleland eyathathwa isikhathi seGugurahund nayo ilaliswa kahle njengalabo abaseMashonaland abagcwaba kahle.
Ngakolunye uhlangothi uMadabudabu yena uthi akufuzanga labo ababulawa iGugurahund bangcwatshwe nje kuphelele lapho kodwa kufuze kuphandwe amaqiniso ukuthi kwenzakalani kubo.
intenzwe sibuhlungu ukuthi akuvune ukuthi ukhulume ngayo igugu round uma uthi uyakhangela ilizwe lifale South Africa khona bayenza iTRC abantu abahlala bakhuluma amaqiniso bavumelana baxolisana kwabakuhle baxolelwana kwabakuhle bavuma iphutha ababelenzile abamhlophe kodwa waye ngakithi uma uthi uyakhuluma ngegugu round sekuyintembi engazathi usufuna ukubulela umuntu
uthi ukuxolelana kuqoto kufika esiqongweni kuphela nxa abalecala sebehlawule laboniweyo labo sebehlawulwe
mina into enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kulandwa izinto ezizasola abanye abantu ezingafuni ukuthi zisole bona bekumele ukuthi ngayo abantu baqala abaqale khona lana eduzane khona ngo-2008 bagijimele into ezanjena ngo-76 ngoba bezazi bazaziblama to someone into eziqondane lapho bazekele
ngokutsho kwesekelo sombuso sija likomishini izaletha ukuthula lokuxolelana nxa kungaba lokungahlaliseki kwesimo elizweni ikhuthaza abantu ukuthi bakhulume iqiniso ngalokho sekwedlule okwenzakalayo isungule inhlelo zokukhumisana umlotha kanye lokuqinisekisa ukuthi izikhalazo zomphakathi ziyagcwaliswa umakhumalo yena uthi umongameli Mugabe uzazi mhlophe izifiso zabantu bemandebeleni ngalolu daba
khuluma nje kunasidubu eziningi naye uyazazi futhi umgabe ngeke azibalekele isidubu ezikhona ezebhalagwe ukwazi kahle ukuthi abantu babephoselwa emayini bephila baphelela lapho phakathi sicela ukuthi labo ahambe wabagubha emashonaleni ukuthi bancwatshe sicela ezokhiphe nabo ebhalagwe asivumile nathi ukuthi sibangcwabe kahle
kodwa-ke awukho umuca wabamba ngamandla likomishini ukuthi ikhangele lokhu osekwadlulayo njengale nhlekelele egugurawundi ebangela ukubulawa kwabantu abedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili over 20,000 people. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga isethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamuhla sihluza udaba lwelanga elabekwa ngumanyano we-United Nations elokunanza amalungelo abesifazana ele International Women's Day elimhlaka 8 kuyonale inyanga kaMbimbitho. Sihlaziya ukuthi eZimbabwe limi ngapi ukugcwalisa izimiso zomanyano we-United Nations. Sixoxa lo Councilor Mpokiseng Sibanda. Oka ward 19 emalindi emathetshaneni enkayi wogatshalwa besifazana enkayi south kubandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsangirai siyakwamukela kuhlelo council
hayi ngiyabonga lami ukungena kuhlelo ngixoxisana nabantu omama bayabonakala sibili ezikhundleni bayazama bayazimisela sibili ukuthi bayafuna ukuthi labo bakhankasele izikhundla eziphezulu kodwa umahluko nje ongathi uba khona kithi omama Loba silezi fiso kodwa into esichaya kakhulu asilalutho siyehluleka ngitho asila capital so siyehluleka lokuthi lokho ufuna ukuthi ukhankasike kathana uyabunga umuntu ohamba ngenyawo ongelalutho sokuba nzima ukuthi abantu bakuzisise ikoko ukuqala bahle bakweyise khona ukuthi uveleka ulalutho sokungabuya kume umuntu ngubaba ezikhathini ezinengi obaba banezinto zabo so uzafica ukuthi abantu sebemkhethela ekuthini bakhangela ukuthi lo lalokhu lalokhu ya wena awunalutho umuntu nje ofuna abasebenzi kanti vele na kahle kahle uzasenzela mina evele njani evele ehluphekile engelalutho okuthi ngalatho mama singabantu abalezinto zabo ekhethweni nje hayi asingake sehluleke ayisikuthi omama bayehluleka ukuthi bakhulume basukume bakhulume bazwakale omama labo bayenelisa ukusukuma bakhulume bazwakale and ayisikuthi bayehluleka bakwanisa kodwa siyehluleka khona ukuthi nxa ungelalutho ezikhundla lezivele yasobona ukuthi vele kawuqualify wena wethu.
Laba ke omama abazimeleyo, ubona abantu bengabalalela yini? Umzekeliso ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru owayengwe bandla lezano PF nangu sesungulela khe ibandla.
Athi ke ukumkhangela abantu bangamkhangela uJoyce Mjuru. Kodwa into engamkhathaza, engamhlupha mina enginanzelelayo. Abantu abasoze babe neqiniso ukuthi ngeqiniso asoze enze isimilo lesamekade sikuzana yini. Ngoba isimo senu sabekade sikuzana, yiso sizakwenza. Abantu banganaba iqhwabithi. Iparty yakhe njengoba layo begide phakathi kuZANU-PF babe lokho becabanga ukuthi konke kade kusenzakala kuZANU-PF layo bephakathi otherwise lokho izano enjalo kungayisikho lokho nje uJoyce Mjuru alubana ube ngomunye umuntu ongaphumanga kuZANU akuba ngumama kumtshintshi lethu ube ngakhokhela abantu bamlandeli ngoba omama izikhathi eziningi omama bathembakele balezisa bakwanisa ukuthi bazethise abantu bangakuza ngcono kodwa ukuba khona embizeni ebikhanyi lobubi ilokuthi hlukuluza ukhe ngwe engikwesabele ukuthi kungenza bangamzwisisi laba kade bekhangelela ukuthi ukukhokhela angenelisa kungeke kumehlule kodwa uzehlulwa yikho khona ukuthi uphume endaweni yiphi nezinye zezinto abantu abazikhangelayo ukuthi ungakho umuntu okwangena kuzami noma sephuma sesiya kwelinye ibandla hayi abantu abamthakazele
sesiqathanisa emaphandleni lemadolobheni kuyafanana yini omama basukumela phezulu yini ukuthi bekhankasele izikhundla kwezombusazo
hayi thina kithi sibile enkaya azifuni ukuqamba amanga enkaya omama bayasukuma ngitsho thina izilo ku province silabo mama abaningi abaku province abaphuma khona phenkayi silabo mama abaningi abazimisele ekhansilini omama singaba singe 8 esikhona kathesi
yona ikhansili labantu abangani
obaba yi 22 omama 8 engunanzelela ukuthi omama kathesi sesisazi ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sisukume sikhulume sesisiba lezibindi okunye kwade kusenza sibe njalo ukuthi vele izelo kudala umuntu ongumama obengamelanga sikumakhulume phambi kwabantu abangobaba kodwa kwamanje sesakubona ukuthi lathi sifanele ukuthi sisukume sizikhulumele ngoba ikakhulu abantwana baphuma kithi omama ithe sondla abantwana ithe sihlangana lezinhlupho eziningi obaba ezingabathintiyo thina ngokwazi lokuthi usukumnambona ngani umuntu ongumama ukhokhela ngcono ekhokhela esazi uhlupho ezikhona kwabanye omama la enenye into eqhakathekile thina omama esikhona kumele sithengisele ukungesabi nokungazehlisi ukwenzela ukuthi labo mama basemuva bakope ukuthi kuthatha baningane basukuma bami lapha sisukume mina
leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councilor Mpokiseng Sibanda ka Ward 19 eMalindi eMathetshaneni eNkayi wogatshalwa besifazana eNkayi South kubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsangirai. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile ube lelanga elihle.
Zimbiwe ngulinda, imivuzo siyahulula emsakazweni kweStudio 7. Ngalinyanga kaMbimbitho, zifundi, nanti ithuba leno lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele. Nxa lingenelisi inkondlo, lingadani. Thumelane imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni. Libale, lenze ividiyo engaba ngumzuzu lengxenye. Bese lithumela ividiyo yangkhona ngeWhatsApp ligqoke iuniform. Imivuzo ibalisa iRadio eSola, amaPowerPoints, amakauso aweVOA, lokunye. Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla le-People First lokhu liyindaba esegudwini kulandela ukuphawulwa kwalo ngeviki edluleyo. Isigaba se-Plumtree esigabeni seMathabeleland South ebesihlaselwe ukucuba kwenkomo sesingcono kulandela ukuna kwezulu kulumango kumalanga asimalutshwana asanda kwedlula. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com loba i-text message ku-WhatsApp kunombolo ezithi 1202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.